Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residence Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iyeprimary lesecondary, lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i-$6 billion. Lanxa kungazakali ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzayihlela njani ibhajethi ka-2021, uDube uthi kumele afake imali enengi kunhlelo zamanzi lezempilakahle.
Esikhangela ukuthi uhulumende awuqakathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi amadamu la isithupha akhangela uBulawayo kawaseneli, so sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqediswa kwedamu iGwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangela ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nenge efakwayo ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana kwathiwa ama-cushioning allowance. Akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama-business, ngakho kumele ke siqalise kakutsha. Sidinga ke i-startup capital yokuthi ke njengama-informal traders kuvela lapho esiqalisela khona. Liyana ke ngiqale ngayi-cushioning allowance, kwakuqale kwathiwa sizayiphiwa i-$180,000. Imali leyo khathesi ngeqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abanengi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingalamithi. Sibona abayanga bayezikolo ezikahulumende ezingala izinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthela nxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe, ama-exports nesiNgisi. Kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki uMnumzana Abednego Bhebhe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu kuseneliseka ngoba amankampani amanengi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula, Ngikutsho lokho ukuthi umlomo ugcwala umfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe amafactory lawo yibo kanye abezana. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe umnangagwa laye enguminista kamgabe bebulala besenze njalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye umnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2023.
Ilanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.